Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 13 kuZibandlela 2025 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kina njenge TPC kasikho kuloko uThabangu kuyazikhulumela uzikhulumela okwakhe akubona ngathi kungasiza yena.
Kulabachothoza okukhulunywa ngomnumzana Sengezo Thabangu owe TPC othi uMongameli Emmerson Mnangagwa engaqhubeka esembusweni uma uZulu ekusekela lokho.
Ababali isikhathi esibazakunqabisa isikolo bengafundisa abantwana ngendlela ephezulu bese besithi hayi bantu abami lingalilandela ke mina ukuthi ngiyegqishiye siye libamba kuhle lisusele izinto esikhuluma ngazo lilandele endaweni ethile lapho endalifundisa khona.
Uhulumende uvumela ababalisi ukuba befundise ngasese ngesikhathi besithi kabasoze benelise ukubuyela ezikolo kusasa. Sizaluthulela okwenzakala eMelika ngamalungiselelo okugcotshwa kwayengumongameli umnumzana Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Election Support Network ithi ikhathazekile ngokukhulunywa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF kanye labanye abakubandla leCitizens Coalition for Change abafuna kuguqulwa isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuba kungaqhutshwa ukhetho ngomnyaka ka-2028. Lokhu kuza ngesikhathi abanye abakubandla le-TPC besekela ukuthi lungaqhutshwa ukhetho lolu njalo uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni. Kubika uGibbs Dube.
Izesni ithi kuyamangalisa ukuba kulabantu bafuna ukuthi ukhetho okumele luqhutshwe ngo-2028 lube khona ngo-2030 njengalokhu okufiswa ngabanye abakubandla elibusayo labakucele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Thabangu ozithi ungunobhala jikelele obandla leli. UThabangu owethekelele ipulazi likaMnangagwa ngempelaviki lamanye amalunga edala lephalamende akubandla le-CCC lawelibusayo uthe kuyabe kuqondile ukuthi uMnangagwa aqhubeke esesikhundleni kuze kufike umnyaka ka-2030 uma uZulu ekusekela lokhu. Kulabasola kakhulu amazwi kaThabangu. Omunye wabo umnumzana Phumulani Sibanda isikhulumeli se-CCC kobulawayo.
Kina njenge TPC kasikho kuloko uThabangu kuyazikhulumela uzikhulumela okwakhe akubona ngathi kungasiza yena. Kodwa thina njenge TPC hayi kasikho kuloko. Sikhangelele ukuthi izinto zihambe ngendlela kulandelwe iconstitution. Nxa i-term yakhe isisitsho ukuthi isiphelile iyabe isiphelile. Nxa ama-elections emele abe khona ngo-2028 sithi kawabe khona. Kasisho ukuthi kahlale zwamchosa ngoba isizathu sakhona singasiboni.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba owake waba isikhulumeli sebandla le-CCC laye uthi uThabangu ukhuluma ihlazo.
Uyaveza sobala into esayikhuluma kudala lanamhlanje ukubana oThabangu lequku labo ngabantu abasebenzela izanu baproducer izanu yikho akula emhlabeni wonke jikelele. I-opposition political party engasukumisa ithi thina sisupporta i-ruling party ukuthi ihlale embusweni ngenxa yokuthi umsebenzi we-opposition party yikuthi la ithola ithuba lokubana ibuse but ibuse ngendlela engcono.
Kasenelisanga ukukhuluma loThabangu legqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole ngodaba lo ngoba bebengaphenduli omakhale kukwini. Xoxe lo mnumzana kucacaphulu laye ohambe epulazini likaMnangagwa ngempelaviki.
Bekuluhlelo lwephalamenti, uhlelo lusemthethweni lwephalamenti ngoba iphalamenti ilenhlelo eziningi, ilengatsha eziningi ezikhangela izinto eziningi ezijiyeneyo. So uza kuzwisisa ukuthi nxa sikhanda imithetho i-constitution yethu nxa idefina okuthiwa i-legislative process or i-legislature kuthiwa i-legislature shall be made up of the parliament, the president and the parliament as led by the speaker of parliament. It's in the constitution, it's in black and white. Abantu abaningi abakwazi abakunanzele ukusho ukuthi akula ndlela iParliament engasebenza ngayo ingazange yakhulumisana noPresident kwesinye isikhathi.
Abakubandla leZANU-PF bathi uJabangu indoda emadodeni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba Mpophoma edale leParliament.
Abantu abathanda ukukhuluma izinto abangazisiyo, bengikhona mina kulo mbuthano uChabangu ekhuluma kazanga indoze upresident. UChabangu into ayenzayo upractice lokho esikuthi esikubiza ngokuthi modern politics ezenzakala ngitsho even konapho eAmerica lapho elikhona even eSouth Africa uyakubona uJulius Malema noma bephikisana eEFF labo president uRamaphosa abalwi babe bekhulumisana badla bonke banatha bonke benza yonke into bebonke yinto eqathekileyo na entezombuso imbuso yamazwe le ukuthi kona being opposition akusho ukuthi kona somelelele ngama-sworn enemies kusho ukuthi kona ye sime ngale sikhangele ngale ndlela lina lime ngale likhangele ngale yale ndlela kodwa akusho ke ukuthi kona kumele kube lani lokuxabana phakathi kunje so mina lami nginje so mina ngikuzanipif but ngilazo izihlobo ezikutriple c so sokumele sixabane yini sishale ngoba sibona okushiyanayo na elimpendulo ukuthi hashi akumelanga kube njalo yikho kade kukhuluma kolokana asokuginywa kodwa yikuma usiba patriotic elizweni lakho ukuthi ye ngiku-opposition kodwa ngithi mina uhulumente okhona nguyena lowo so kumele sinjani sisebenze sonke kungaxatshananga kungaliwanga sibonisana lapho embona ukuthi kulo uzowakukhuluma ukuthi kona where you are wrong we are going to say it out that this is wrong.
Kulabanye abakubandla leZANU-PF abaphikisa ukuba uMnangagwa aqhubeke ebusa kungafika umnyaka ka-2028 kulapho-ke okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kuzamele kwenziwe i-referendum kungakaguqulwa isekelo sombuso welizwe. Okwamanje sikubeka sobala ukuba umongameli osesikhundleni kavunyelwa ukuvotelwa futhi kumbe ebiselwe embusweni isikhathi sakhe singaphela esokubusa. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Ziyavulwa izikolo kusasa njalo izifundi eziningi ezifunda zihlala esikolo amabhoda sezifikile ezikolo. Uhulumende uthi ukhayelele ukuthi ababalisi bonke baye emsebenzini kusasa kodwa inhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela e-PTUZ kanye le-ATUZ zithi ababalisi abasoze baye esikolo. Ekhuluma lentatheli izindaba eseRR umphathintambo wezemfundo eprimary lesecondary umnumzana Thondelayo Moyo uthe izikolo akumelanga zibambe ngamandla abazali ukuthi bathenge amayunifomu esikolo kuphela njalo izifundi ezingabhadalanga ama-school fees akumelanga zixotshwe. Umoyo uphinde wakhuluma ngodaba lwama-extra lessons.
Government policies are very clear. Extra lessons are illegal.
Umthetho kahulumende usegcekeni. Ama-extra lessons awekho emthethweni, awafunakali esikolo. Nxa bekhona abawenzayo ezikolo, ngifuna libamangalele. Nxa umbalisi efuna ukwenza ama-extra lessons, uyenelisa ukuwenza emzini wakhe, hatshi esikolo. Udubo esilubonileyo ngolokuthi ababalisi bese bekhangela kuphela labo ababhadale imali zama-extra lessons.
Abazali bathi amazwi kahulumende ngodaba lwama-extra lessons aza kwengeza lolu dubo. Owayekhokela inhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi amazwi la aza kupha ababalisi igunya.
Ingozi esiyibonayo futhi ezenzakale iqiniso yokuthi ababalisi khathe bazawunqa besezikolo bengafunzi abantwana ngendlela ephezulu bese besithi hayi bantu abami lingalilandela ke mina ukuthi siyelibamba kuhle lizwisele izinto esikhuluma ngazo linilandele endaweni ethile lapho enizalifundisa khona sebebhadala imali extra. Ngezinye indlela esikutshoyo ukuthi uhulumende uminisa ngaleyo nkulumo yakhe ngibona ngathi mina uhle wenza lo ukuthiwa yikuthothozela ababalisi ukuthi abawenza ama-extra lessons.
Umnumzana Sibindi usole njalo uhulumende esithi akenze okweneleyo ekuvikeleni abazali okwenza izikolo zenze umathanda.
Ngomlomo yesu kuyakhulunywa kodwa ngeziyo zakwenzakali. So ngibona ngathi nxa uminister etsho njalo ukuthi abantu abahambe bayebika. Uhlupho yikuthi into lezi nxasikhuluma ngazo fana sizuze ukuthi eZimbabwe nxasikhuluma into lezi zobugwelegwele lezi. Ukuba yi-syndicate uzafika ubike lapho ubika khona ehofisini. ba defender bona bese hlabe siyaphazi hey leto ufaso kunje leto ufaso kunje abazala balase leso skathi
umsekelo omgcini isihlalo kwabulawayo kunhlanganiso emela babalisi eye Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe Atuz umnumzana Tinotenda Chitakwa uthi ababalisi abasoze baye emsebenzini kusasa
abazali Atuz sibelelane ukuthi izikolo zivulwa akumele zibe emsebenzini because asila imali ekhonayo ukuthi sibe emsebenzini laphana
umkhokeli wenhlanganiso ye Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ uDr. Takawa Firajou laye uthi ababalisi abalungiselelanga ukubuyela emsebenzini njengoba iholo labo liphansi. Kumbiko wakhe umnumzana Jou uthe imizamo yokukhulumisana lohulumende izikolo zingakavulwa yehlule njalo basakhulumisana lababalisi ukuze bazi ukuthi baza kuya emsebenzini kusasa kumbe abasoze benelise njengoba uhulumende engakagcwalisisi izifiso zabo. Izikolo zivulwa ngalesi sikhathi impumelelo emihloliso ye-A-level isanda kuphuma njalo izifundi zipase ngesilinganiso esedlula amachumi ayisishiyagalolunye lane ekhulwini i-94.58%. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingutabo kaNcube. Umholi wabehluleli umnumzana Luke Malaba usekhuthaze ikhomishini yezemithetho e-Judicial Service Commission ukuthi ibeke iziqondiso ezibangela ukuthi abantu bethembe izinqumo ezithathwa imithethwandaba ngoba zingathathi uhlangothi oluthile. Uphinde wakhuthaza ukusebenzela ndawonye kogatsha lwezemithetho lezinye elizweni ijikelele ukwenzela ukuthi kwethulwe imithetho ekhwabithwa ngabanenye. Mnumzana Malaba obekhuluma amazwi la ekobulawayo ukuvula ngokusemthethweni umnyaka omutsha kwezemithethwandaba. Ukuhlazela lolu daba sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungulayo zombusazwe engumsekeli kamgcini isihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust.
Amazwi akhulunywe nguMalaba uChief Justice amazwi aqhakatheke kakhulu njalo aveza okuyikho okumele kwenzakale kujudiciary services yikho kanye okumele kwenzakale ukuthi abantu bayithembe abantu bayihloniphe abantu bathembelekiyo ukuthi nxa ithe yenza isinqumo isinqumo kube isinqumo esiqondileyo njalo atshengisa ukuthi ngaphakathi kwakhe njengo Chief Justice ulesifiso sokuthi kwenzakale khona lokho akukhulumileyo kodwa mhlawumbe kusuka kube lokunye okusuka kumenqabele kumsinde kugcine kungasenzakalanga ngendlela afisa ngayo kodwa amazwi yiwo kanye
kodwa sesikhangela okwenzakalayo singathi akuthathwa yini uhlangothi kugatshalwe zemthetho
nxa kule politiki phakathi kungani ijudiciary system yethu isukuye nganyelwe kakhulu ipolitics yelizwe ufica ukuthi lanxa umuntu elecala elisegcekeni kodwa ngenxa yokuthi mhlawumbe ngohlangothi lwepolitiki ethile icala lelana ligcina liphonguba lula nje liphephuke kube ligwebe liphephukayo kugcine ongaselacala kube sokusithi lo muntu uyabe engenzanga cala agcine senguye olecala elikhulu lesabekayo abotshwe kuze kwesabeke so yiko kusuka kululazise isisindo sogatsha mbe sengalo yomthetho elizweni lakithi yebo yesi asikubone kwesinye isikhathi kutshengisa ukuthi ekwethuleni izinqumo zakhona kukhona ukulingana kwamathuba kulabo abaye bethe baba la lamacala singazi mhlawumbe bekuya kusenzwela ukuthi kukhanye ukuthi sibili hayi umthetho ulinganisa wonke umuntu kodwa esikhathini esinenga kubi njalo kodwa kulapho kuthe kwenzakala khona lokho hayi siyasikubone sikubonge ikakhulu nxa kungangenelanga kakhulu ipolitiki umthetho uyasebenza ngendlela eqondileyo umuntu agwetshwe ngendlela okumele agwetshwe ngayo of course yasibe la ama-cases nje amalutshwana okubalisela umama lo wayedisciplina abantwana beqondisa abantwana babesephathini bebhema benada wasegwetshwa kodwa-ke hhayi enye olunye ohlangothi lomthetho lwakwethula lokhana lwathi hayi umama lo kayekelwe ngoba beqondisa abantwana ukuze ilizwe lakhiwa ngokuthi abantu baqondisana so wagcina-ke khijiwelwa mama kodwa esikhathini esiningi sijale ukubona bezepolitiki umthetho kusiya ngokuthi kuluphi uhlangothi umthetho ugijima laye umncedisa ukuthi ephule amacala kodwa angabanjwa
Lo ngumnumzana Thembelani Dube ingcwethe ecubungulayo zombusazwe ngomsekeli kamgcini isihlalo weBoard ye-Rural Communities Empowerment Trust obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press babika ukuba ziqhubeka kuhle inkulumo zokumisa impi ephakathi kwele-Israel le-Hamas emhlanganweni oqhutshelwa kwele-Qatar. Lokhu elemelika lizama ukucitha umlilo ovuthayo e-California osubulela abantu abalitshumi lasithupha wabhidlisa izakhiwo ezifika inkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,000. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, idale lePhalamende yeMelika eleSenate lizaqala kusasa ukubusisa lokuvivinya labo abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathi ntambo bakahulumende wakhe ngaphambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo ngeviki ezayo. Abantu laba bagoqela umnumzana Doug Collins, yena okhethwe ukuba umkhokeli ogatsha lwabalwa impi lweVeterans Affairs, umnumzana Marco Rubio oza kuba ngunobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe uSecretary of State, kanye lokhethwe ukuba ngunobhala wogatsha lwezomvikela uPete Hegseth. Umnumzana Hegseth useke wethula amazwi asolwa ngabanengi acothoza amabutho esifazana. Lanxa kungakazakali ukuthi idale leSenate lizapasisa yini bonke abakhethwa bakaTrump, iningi likhanya lizapasa ngoba ibandla likaTrump elama-Republicans yilo elilawula amadala omabili ePhalamende kumbe iCongress. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungulezo mbusazo umnumzana Efi Idlela Ncube.
Kuzaba lula kungabi lula kusiya ngomuntu wakhona lo ubaba uTrump amkhethileyo. Ngokuba iPhalamende yeMelika, iSenethi leHouse of Representatives, kayifani leyaseNgilandi, kayifani leyaseZimbabwe. Abantu bakhona balethuba lokuthi bazicabangele, bangavumelani lebandla labo libusa kumbe liphikisa. Into esingajwayelanga ukuthi siyibone kwamanye amazwe, kuyinto ke enza kube nzima kakhulu ukuthi ubekwazi ukuthi bazahamba lalo kumbe bazahamba lalwa. Bakhona abanye abangasoze bavumelane nomnumzana uTrump, benjalo bengama-Republican labo. Ngakho ke kakumangalisa ukuthi ubusufica ukuthi lalapha sekufanele ukuthi kuvivinywe abantu, kubonakala ukuthi kambe ufanele kumbe kafanelanga isihlalo lesi. Bakhona bazavuma, bakhona bazakwala. Yindlela iMelika esebenza ngayo, indlela iPhalamende yeMelika esebenza ngayo.
UHegseth lo ogatsha lwezomvikela ngalokho asekuchile okusolwa ngabanye ubona epasiswa yini?
Amathuba okuthi angene yena labanye yi-50%, singatsho kanjalo singathi thina iyafafu. Ulethuba lokuthi angene, kanti-ke njalo ulethuba lelilinganayo lokuthi angangene. Lo okhethelwe ukuthi abe ngowezomvikela walimala kakhulu ngalokho ayekukhuluma, bakhona bangavumelani laye. Ngakho-ke kusengamlimaza khona lokhuyana, kodwa asikafike esibangeni sokuthi sithi thina uzangena umbekazi ukungena. Kunenge okuza kwenziwa ngasese nje kusiya kusakusasa. Kuzaba lokuxoxisana phakathi kwakhe lama-senators awe-party yakhe, kuzaba lokuxoxisana phakathi kuka-Trump lama-senators ngokuphathelene lalo mnumzana labo bonke laba abanye abakhethileyo ebakhampeyinela kuxoxiswana, kuzanywa ukuthi bavunywe. Ngakho-ke sesizabona khona kusasa ngokuxoxisana ukuthi basuthiseka kumbe kabasuthiseki nxa sebem-interviewa.
Ubona uminjani umbuso kaTrump engena nje embusweni ngeviki ezayo nxa uqathaniswa lokaBiden?
Ziningi inguquko umnumzana uTrump azabuya lazo kwezangaphandle. Indlela enza ngakhona kayifani lekaBiden, kayifani le yamademokrasi. Uzaphatha impi yaseRussia leUkraine ngendlela elomehluko, uzaphatha eyamaPalestinians le yaseIsrayeli ngendlela elomehluko. Uzaba ngumuntu ofuqa kakhulu elaseChina, ofuqa kakhulu elaseCanada, ofuqa kakhulu e-EU lamanye amazwe ukuthi avulele lezi ezithengiswayo zaseMelika kula kulawo mazwe ngokuhwebelana. Uzaba lomehluko omkhulu kakhulu, kulamazwe azavuna kakhulu ekungeneni kwa Trump khona njalo azalimala kakhulu. Kanti ke ngaphakathi njalo uza kwehlisa kakhulu imithelo enze kube lula ukuthi abantu bavule amabhizinesi, uzalwisa kakhulu abantu abavela ngaphandle abangena ngokungekho emthethweni. Zizaba zinenge inguqu okwazaziletha esingazange sazibona ngaphansi kuka Biden. Kanti kokunye kusekhona okungafanana sithi lokho ngokwemelika vele sikujwayele.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa noNtungamile Nkomo weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Sokuvele imifanekiso yenqwaba yezidumbu ezisemgodini lapho okuvaleleke khona othekecha kugoqela labe Zimbabwe eStilfontein kwele South Africa. Uthuso Khumalo siphala lodaba eStilfontein kwele South Africa.
Imifanekiso le ephume kulomgodi lomunye wabotshekesha osanda kuhlengwa itshengisa inqwaba yezidumbu zabotshekesha asebefile. Iningi yezidumbu lezi ezifakwe emaphepheni eplastic zitshengisa sobala ukuthi sezonakala, kanti lokuthi otshekesha laba bafeka buhlungu. Kulumfanekiso omunye wabotshekesha ongavezwanga igama ubonakala ehamba itshengisa izidumbu eziningi okwesikhathi eside esebenzisa umakhalekhukhwini wakhe. Ugcina ngokuncenga esithi bacela ukuxhaswa ngokudla lokuhlengwa ngesiphangiphangi.
Siyaqala ukubonisa abantu laba bafile emgodini. Bawuqala nanga lo ngomunye ngeyibona lawo. Yebo omunye
nangu. Baninzi kakhulu.
Siyababona nawe. Hey, sicela isizo.
Imifanekiso yezidumbu lezi isitshiye inhlanganiso ezilwela amalungelo abasebenza emgodini zizonde zikanonwabo. Lezi nhlanganiso ezigoqela e-Mining Affected Communities United in Action zethesa uhulumende lamapholisa umlando wokubulala otshekesha laba. Igqweda lezamalungelo umnumzana Mameklo Sebei uthi kudala bexwayisa uhulumende ukuthi akaphe laba bantu ukudla njalo abahlenge ngesiphangiphangi, kodwa yena wakhetha ukwephulela izikhuni endlebeni.
This is Stilfontein massacre.
Sila kuthandabuza ukuthi lo ngumbhuqazo wokubulawa kwabotshekesha laba ngesihluku esikhulu okwenziwe nguhulumende. Izenzo zikahulumende ezigoqela ukwenqabela ukuthi laba bantu baphiwe ukudla lamanzi yizo ezibe yimbangela enkulu yokufa kwabotshekesha laba.
Of a treacherous policy that was pursued by the government.
Kodwa ke isikhulumeli sokatsha lwendaba zemigodi umnumzana Makhosonke Buthelezi uyalile ukuthi uhulumende ubangele ngabomo ukufa kwabantu, wathi bekusenziwa amalungiselelo okubahlenga.
They pleaded that they do not have money and they have already spent their money on.
Akusikho ukuthi uhulumende weNorthwest ubengafuni ukuhlenga otshekesha laba. Ukuchilo ngaphambilini ukuba ubesadinga imali kanye lokwakha uhlelo lokubahlenga.
To see to it that we retrieve the remaining illegal miners underground.
Kulezalwane zeZimbabwe eziningi eseziveze ukuthi zilezihlobo zazo eziphakathi kwalomgodi eStilfontein. Kusenjalo abalungiselela ukuhlenga otshekesha laba sebefakile imitshina yabo abayidingayo kulolu hlelo ukuze baqale ukukhupha otshekesha lezidumbu. Melestudio 7 eStilfontein kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Soko isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, salibonani basakazi, linjani? Kodwa khona ngapho libingelela lonke kubantu uNtungamile Nkomo, Gift Dube, Ezra Shisa Spanda, labanye njengabaqambanga ngamagama ngithi asiphileni ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. So sibonga njalo lomnyaka omutsha lo esingaba sesingenile kuwo. Siyawudumisa lomnyaka ngoba uqale ngobuhle, uqale ngezulu, kathi ke kade sesikhathazekile ngokuswela izulu, kuswela amanzi, lezifuyo zisiphelele nje.
Studio 7 njani balandeli nabasakazi? Awu, ngilalela ubelieve gabulelo ezikhulumela ezumanele umuntu omdala shuwa, kambe mezokuthi amakhansila yiwo ahlulekayo endabeni yamanzi. Khona amanzi government anti kumele ilethe amanzi, yiyo kumele ilethe amanzi in bulk. Amakhansila abesethatha amanzi sesupply ebantwini. Manje nama sesithi amakhansili yiwo ehlulekayo ukuthathaphi khonokho. Hey, abantu bengagcwala ipolitics ekhanda, ingqondo zabo azisasebenzi. Asasebenzi ingqondo zabo. Ngumuntu omdala mani gabule, thatha ipolitics ukuyifake esayidini kwesinye isikhathi, ukukhuluma iqiniso njengoba kuliqiniso.
Siyabingela, siyabonga. Siyadana kakhulu uzobhilivu gawule sebekhulumela izanu njalo ukuthi kumele ibambe iindaba zamanzi. Igovernment enjani engazagebhe ngisho idameli lodwa? Since 1980 okwakususmith sebefuna ukukhulumela ukuthi amanzi bedla imali yakhona.
Sibonge Studio 7 nabantu abalalelayo. Esizakhuluma ngakho nanku okuhlaba nje emkhonkosini, akulaphatha embi njengayenale e-Africa. Angabona in the world number one ngamanga lobuthakathi lokurobha abantu. Izanu ibusa abantu, ayibusi ilizwe, ibusa abantu. Masithi mina ibusa abantu, ngitsho ukucindezela abantu ukuthi umuntu engaphakamisa ikhanda. Uze labantu namakhruku angenayo, banaba bangenayo, abanye bese behleli khona le egangeni, omunye laye. Masithi egangeni nje emakhaya, omunye laye ngapha esedrobheni. Ethi hayi thina abezanu senza lokhu lalokhu. Kuyini okungcono elikwenzayo ngoba ilizwe libolile.
Sanibonani Mahlaba Zulu, sanibonani bantu baseZimbabwe, Zimbabwe yonke khona tukukhona. Okhulumayo lanaba kithi umhlazi ozimele esigabeni sakosiwowo, ukukhanyani Ncube, kodwa ngihlaziya ngapha kulese South Africa emzini omkhulu waseJohannesburg. Hey, hayi kunzima bantu benkosi. Lokhu engikubona emafonini nengikuzwayo ngezindaba, ama-opposition members e-CCC kuthiwa bavakashele uMnangagwa osengezo bekhuluma. Dotimuni lo ngikuzwayo nengikubonayo, yazi laba bantu badlala ngabantu impela. Abantu babavotela ukuthi babathume ukuthi baye ephalamende bayabamela, besuke laphana bengafezi izifiso zikaZulu, bayokukhulumela bayokuvumela izanu ngegama le-CCC. Udoti onke lowo bakithi niwuvotele out next time mayesenimvota, ningabavoteli laba bantu.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk namuhla, sixoxa ngokuvulwa kwezikolo. Kuyikho lapho abantwana abayibo abafunda besezikolo bebonakale begada amabhasi begijima kelaphana besiya ezikolo, laloba abazali besithi ubakhangelane lodubo lokudinga ke izimali zokuthi abantwana baye esikolo. Singeke ehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulabachothoza okukhulunywa ngumnumzana Sengezo Tshabangu we-CCC othi umongameli Emmerson Mnangagwa engaqhubeka esembusweni uma uZulu ekusekela lokho. Uhulumende uvumela ababalisi ukuba befundise ngasese ama-extra lessons ngesikhathi besithi kabasoze benelise kobuyela esikolo kusasa, njengoba besithi iholo labo liqhubeka liphansi. Njalo abe-PTUZ besithi uhulumende uyalile ukuthi ahlangane labo ngodaba lolo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe silugqibeke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngudaba kaNcube, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.